amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Kulambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpalakazi 2021 uFrancis Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
I-lockdown le vele yinto besikhangelele kodwa okuhle ukuthi akumiswanga umsebenzi abantu abazisebenzayo kuyibo abaphethebele umnotho welizwe. Ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emisebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoka amamaski.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kuhle elizweni. Lapho izolo abogatsha lezempilakahle bekuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19.
Udubo umkhwenyana bakithi, kutshaywa bakithi, ubabangwani bakithi, njengobumbona ngimanxebanxeba nginje nguye la mazinyo angisela ngenxa yakhe. Njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engakuyingathi ngiyakhuluma ngitshayo yikho umbona ngini.
So uqhamuke kudlamudlamu obesabekayo eShangani Mine esiqindini seyinsiza ubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukele namaqembu omdlalo wenguqu esigabeni sezifa Southern Region Division 1 lapho sokusungulwe khona umncintiswano weWafa Wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kumsakazo. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle eZimbabwe lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bekhuphe umbiko othi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 ukuthi abathathu balahlekelwa umphefumulo. Kungalesi sizathu abezempilakahle bekhuthaza uzulu ukubana aqhubeke elandela iziqondiso ze-COVID-19 engayekethisi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu liyavukela emakilinika lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni elivikela ukubamba i-COVID-19 kodwa iningi lisaselemibuzo ngalolu hlelo njalo abanye bakhala ngokuthi alibaphathi kahle leli jekiseni. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Debra Mugasa ophila ngokuthengisa uthi ubhubhane lwe-COVID-19 seluphazamise kakhulu amabhizimusi abo.
Siqalisa ukusebenza ngabo-7 sophangisa futhi ukuqeda masinyane ngeyinye i-challenge. Sikhangelele ukuthi lesi sikhathi se-festive season ukuthi abantu babe befuna isikhathi eside sokubhotabhota bekhangekhangela ukuze bethenge izinto abazifunayo, impahla abazifunayo, amatamatisi akhangelekayo amahle. Ufanele ukuthi abantu ama-customers sechayisa masinyane ehle gijime ezindlini bebalekela le curfew lezi ezikhona. Okunye njalo i-challenge esilayo yokuthi kasiseka sikhathi sokuthi siqoxe kabanzi lama-customer yethu.
Okhubazekileyo ophila ngokuthengisa unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi kunzima ukusebenza kulezi insuku kodwa amapholisa awabahlukuluzi.
Kube sihlangana lazo njengabantu abakhubazekileyo ekuthengiseni lapha zindawo zokuthengisela asilazo. Sizithola sisema-pavement e-town okuyikuthi kuluhlupho ngoba sisazi ukuthi umuzwa kobulawayo njani. E-town kule congestion abantu bagcwele kuba nzima ukuthi sithengise njengabantu abakhubazekileyo. Okay, kumapholisa ekukhanselini ngivumeleni ngithi hayi angiboni hlupho cause kukalutshwana kumbe vele ababambi abantu abakhubazekileyo abathengisayo. So singathi abasohlupho asizake sihlangane lomunye wethu obothiwe kuthiwa obothele ukuthengisa then ezinye inhlupho, inhlupho nje engakhuluma ngazo kakhulu yize zokuswela indawo zokuthengisela. Sikhangelela ukuthi kathesi sesaba isikhathi sezulu nxa singela ndawo ezilamashedi ukuze sicatshe lezinto zethu esizithengisayo kuba nzima kakhulu. Sizithola sesinethwa izulu kuma-pavement. Okuluhlupho. Okuluhlupho olukhulu kakhulu.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba bonke abantu abaphila ngokuthenga bethengisa bayalandela iziqondiso zeCOVID-19.
Hayi, i-lockdown le vele yinto esikhangelele kodwa okuhle ukuthi awumiswanga umsebenzi abantu abasebenzayo. Kuyibo abaphethe vele umnotho welizwe. Ngokunjalo sizaqhubeka sikhankasa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nxa bethengisa bebesebenza emsebenzini yabo khangale emkambo bageze izandla bagqoke ama-mask bengaminyani. Umbiko lokhu siyaphambili kasimanga kodwa hayi kuhle ukuthi abantu abamiswanga ukuthi baye emsebenzini. Siyakhuthaza kakhulu-ke abantu nje even abangasebenziyo emkambo nxa besiyathenga labo bananzelele ukuthi bengabamba umkhuhlane labo bazinakekile bazivikele kakhulukazi.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya laye usekhuthaze uZulu ukuba alandele iziqondiso ze-COVID-19 kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe.
Umkhuhlane lo we-coronavirus lo ibhubhane leli libi kangaka selibuya lingumkhakha omutsha okuthiwa i-Omicron. I-Omicron le iyamemetheka kakhulu, inamathela masinyane masinyane, ihamba isiya phambili. Abantu siyabona lokhu besenza eziminye eminye njalo bengagqoki kuhle ama-face mask, lokhu besiya lapho kulabantu abaningi khona emhlanganweni yabantu. Lokhu kuyingozi embi ikakhulu nxa seselo mkhuhlane lo obhubhiswana olubi kangaka olwe-Omicron. Siyacela ukuthi abantu betshintshe izenzo abazenzayo ngoba nxa bengaguqulanga izenzo zabo imphefumulo yabantu eminingi izatshabalala. Lo mkhuhlane lo Omicron lo kasiwo mkhuhlane.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID abedlula ikhulu lengxenye 167,140 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,776 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,738 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezedlula amachumi amathathu lambili 23,623. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu phose izigidi ezintathu 2,976,972 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba amajekiseni amabili sebesedlula izigidi phose ezine 3,956,020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Cyril Ramaphosa wele South Africa useke wama ukuhlangana labantu ezihlalele endlini yakhe eyedwa eku-self isolation njalo engasebenzi ngemva kokuhlolwa wafunyana ele coronavirus izolo. Uthi Sokumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe yi-ofisi kamongameli uMnumzana Ramaphosa uqale ukungezwa kahle izolo ngemva kwenkulumo ayithule emthandazweni wokukhumbula umuyi uMnumzana F.W. de Klerk owaba ngumongameli wokugcina kahulumende oncindezelo kwele South Africa. Lombiko uthi uMnumzana Ramaphosa uphakathi kokwelatshwa ngodokotela bebutho njengoba ubelempawu nje ezingatsho lutho ezivame kubonakala kulabo abahlaselwe i-coronavirus. Loba kunjalo Lombiko uthi uMnumzana Ramaphosa ake kwesibhedlela kodwa njengokwemigoqo yokuvikela i-corona layo usendlini ese-Cape Town hatshi emsebenzini ukuze angathelela abanye. Umphathintambo ogatsha lubona ngenhlalo kaZulu unkosazana Lindiwe Zulu uqinisekisile ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa ule-corona.
As we all learned yesterday that President Cyril Ramaphosa tested.
Ngemva kokuzwa ukuthi umnumzana Ramaphosa uhlaselwe yi-corona, simfisela ukululama ngokuphansi.
We all have a speedy recovery.
Okwamanje umsekeli kaRamaphosa umnumzana David Mabuza nguye osephethe isikhundla sikamongameli. Uma ngabe Ramaphosa uhlaselwe ngesikhathi inani labahlaselwa yi-coronavirus ngosuku selikhwele lisuka phansi kwenkulungwane below 1000 emaviki nambalwa edluleyo la kuzinkulungwane ezingamachumi amabili around 20,000. Usikomitshi wekomishini ebona ngentengo yempahla elizweni umnumzana Themikosi bonakene uthi sebekhulume lamankampani ahlola igciwane le-coronavirus ebantwini ukuthi behlise intengo yokuhlola lokhu isuka ku-800 iye ku-500 rands ukuthi kube lula ukuze umuntu wonke ahlolwe.
South Africa has entered a fourth wave of COVID-19. The PCR COVID-19
kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ahlolwe ngoba ngenye yendlela esinganqaba ngayo ukumemetheka kwe-coronavirus,
including for travel purposes.
Lokhu kwenzeka futhi ngesikhathi kusanda kutholakala uhlobo lutsha lwe-coronavirus i-Omicron variant okubikwa imemetheka ngesiqubu esikhulu kakhulu. Kusenjalo ukuhlaselwa kukamongameli Ramaphosa sekulethe ukungahlaliseki kwabaningi kugoqela labeZimbabwe abakwele South Africa. Unkosazana Nomazwe Dlamini uthi ukugula kukamongameli Ramaphosa kubachiye belovalo.
Kuyesabisa, kuyethusa ngoba ngalesi sikhathi besisalindele ukuthi size ukuthi ulethani okukhangelelweyo ema-restrictions ekuhambeni lapha ngoba kusiya kuma-holidays. Manje maye sisuke i-tester positive asikwazi ukuthi uzolethani, uzokuthini. Lokho kuyabe kugqugquzelwa yikuthi yena vele njengo-president seke wa-tester positive. So kusenza singahlaliseki kahle lokho.
Abanye bathi sebesisabela ukuthi kukhwela kwamanani kakhulu lokhu kungahle kwenze ukuthi kwethule imigoqo eqinileyo yokuhamba kwabantu ekhefu ekhisimusi. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele bezindaba ukuthi abantu bangaziphatha kahle bavikele kumemetheka kwe-coronavirus ngesiqubu balakho ukudlala ikhisimusi bekhululekile. Sebesedlula izigidi ezintathu over 3 million abantu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona sebesedlula izinkulungwane ezisijiyakalolunye over 90,000. Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kwethekelela amazwe amane asentshonalanga ezwekazi le-Afrika kanti ke bekukhangelela ukuthi ekufikeni kwakhe ethule inkulumo yesizwe ngodaba lokuthi izaqiniswa na imithetho yokuhamba kwabantu lokuthi kambe uhulumende usethethe yini isinqumo ngokuthi abantu babanjwe ngamandla ukuhlaba iJackson yokuvikela i-coronavirus. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Sokuqhamuke udlamudlamu obesebekayo eShangani Mine esiqintini seNsiza bobangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Lokhu sokusenza izakhamizi zalindalo zihlalele evalweni, abesifazana yibo ababikwa behlukunyiswa okwamagama. Ngenyanga edluleyo kuphela kubikwe izehlakalo emapholiseni zabadlwengulwe abayisithupha. Akupheli viki bengagamulananga balimazana kubangwa igolide abalemba okungaphandle komthetho kulumgodi owama kusebenza ngomnyaka 2008. Intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Abemba igolide ngaphandle komthetho sebethwalise abahlali balindawo amagaba avuzayo behlukuluza besifazana njalo begeca ngamabhemba nangamahloka iloba ngubani abacabangela ukuthi ule golide bathathe ngodlibe ngalithola. Ukuswelakala kwemsebenzi kwenza iningi kulindawo liziphilise ngokwemba igolide okungekho emthethweni. Umnumzana Brighton Khumalo ngomunye walaba otshekeja.
Ngisuka egangeni labengebha khona mpila ngokugebha futhi. Ngingazi ukuthi ule loba kuyidula uyakwanisa ukudathelwa. Bakhona abathiwa ngofuthi. Abathatha.
Ungazama uphisa laba kugamula?
Awusekho. Ungaphikisa.
Ungatshansa la uthole okuyigremu hhayi akutshayi
Umnumzana
William Gondo usile ekufeni ngeva ukuthathelwa ngenkani akwembileyo ngabanye otshekeja
issue nale ikhona but then it seems I police vele ayikwanisa ukusolve issue nale kakhulu ukuthi kuyafa abantu but then the issue is abantu bakona vele even singamatshela vele akula issue inzakalayo mina ngathola ukuthi wami abale power entertainer bangafuna ukuyala lawo vele bayambula. The only solution is to give them. Because akula plan even we hamba ngapi vele ungafuna uhamba kona ngale end of the day uyabulawa because bayarumparumpa kona phe vele bayazakala kuti bakhona
isakhamuzi sechangani mine umnumzana Renders Juma ukhala ngamapholisa asehlelekile ukumisa udlwangudlwangu kulindawo
lapho kutholakala khona igolide uzwakala kuba lomsindo uzwa wakho ungaba khonapho lensimi yakho bathi hayi ngathi ayefikekile ngokuthi abuya abe khona kuyabe kuqhubeka kunjalo angadobha igolide bangabona ukuthi lidobhile bafika bamthaye bathathe bahambe ukulimala okwenziwa abantu kuthi ukuthini nqala-ke iminqaba engafika ensimaagebhu akulalutho engalwenza ukuhlala ukhangele baze bahambe kodwa ungaze ubiza amapholisa akuthintile.
Abantu abalithumi lambeli 12 balinyazwe kakhulu bakhecwa ngotsheketsha kunyanga edlulileyo. Umnumzana Nevers Dlodlo ngomunye wabaphephayo
sezivinyele bafike emagudi lapho baphenzela khona baze babetshaya abantu osinje sonke esingakangaka bagijima tshaya ngebhedi inkala kathi uyathwela lihloko emkhonto zonke izinto ezilimazayo singazi kuthi siyaripota emapholiseni amapholisa khona badlalayo sokula abantu abaningi la eqaliseni abo phela nti sasihleziuyisebenzi kodwa kathi esokapho ngugcwala umuntu wonke osuka lendawo osuka lelali sipho ngugcwala umuntu afika wone ahambe kwazikasuzabonakale futhi.
Abesifazana kulindawo abendele kubotsheketsha labo bakhala ngokuhlukunyezwa ngomkabo. Unkosikazi Senzani Zuripayi walinyezwa kabuhlungu ngumkakhe esimtholile ecathile komunye umuzi.
Udubo umkhwenyana bakithi kutshaywa bakithi ubabangwami bakithi njengoba umbonanye umanxebanxebanye nje nguye la mazinyo anisela ngenxa yakhe njengabantu laba begolide laba bazwakala uyaphonga ukuthi engavela khona etshwaleni kwakhe komunye isikhathi engabuyi ngathi ngiyakhuluma ntshayo yikho umbona nginje.
Ngomgqibelo odluleyo inhlanganiso yabomama eyehlangano Women Empowerment bebelohlelo lokufundisa ngamalungelo okuhlukunyezwa kwabomama labantwana ngaphansi kwesihloko esithi Stop Gender Based Violence Against Women and Children. Unkosana Tsitsi Kumalo ngwehlangano Women Empowerment.
Omama abaningi bayatshaywa kakhulu ngoba lapha kugcwele amakorokozi. Amakorokozi abaningi vele basebenzisa indaba zokuthi bona bayabe le mali okuningi abanasikhathi lakho ukuthi benakekele izimuli zabo.
Ngenze iprogram le gender based violence ngenxa yokuthi sihlangana labantwana abaningi aba-abhuzwayo. Abaningi bayarechwa besehlule ukukhuluma. So ngazenza ukuthi ngcono ngenze iprogram leyo kwenza ukuthi atleast abantwana bekhululeke bebekwazi ukuthi bakhona abantu lapha abangaqonda khona bekhulume ama-problems abo bengayesabi.
Umnumzana Kazembe Kazembe wathi uhulumende wakhe ngeke afaka abebutho ukuthi bancedise ukubamba otsheketsha ngesikhathi kuloku kukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezazihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Amapholisa we-Fort Dickson ayiwakhangela lesi sigaba alile ukukhuluma ne-Studio 7 athi sibhalele incwadi kwinkokeli zabo eHarare. Abahlali beshangani mine bathi izigebenga zisenzela umathanda njalo bakwazi ukuthi bazahlengwa ngubani kulolu dubo. Ngimele e-Studio 7 ngapha ngaseshangani mine igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abalandeli bakankosazana Thokozani Kobe bathi kabasoze bavume ukuba axotshiswe edale lephalamende ngumnumzana Douglas Monsora ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-Extraordinary Congress lapho kuzakhethwa khona inkokeli entsha egoqela umongameli webandla le-MDCT. Bathi uMakhophe ulobele incwadi uMonzora labanye bakhe esanda kuzwa ukuthi idale le-National Council lenze umhlangano ekupheleni kukalwezi la kubeka sobala ukubana sokumele uMakhophe axotshiswe edale lephalamende labanye abacanjashingelwa ukubana ngabasebenzi kahle loMonzora. Abalandeli bakhe bathi uMakhophe ukahlanyezwa ngoba kuyaziwa ukubana anganqoba umonzora wokhetho lukamongameli webandla leli oluza kwenziwa emhlanganweni lowo ekuqaleni komnyaka osayo. Mnumzana Ntando Ndlovu umele uMakhuphe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi umonzora uyaziyenga xa ecabanga ukuthi uMakhuphe uzaxhotshiswa ethalele ephalamende.
UMakhuphe uyilinde ngamehlo abomvu iCongress, kodwa into ekhona ngeyokuthi kufuze ibe semthethweni ilandela isisekelo sebandla. Isisekelo sebandla sithi iCongress lama timeline awe 8 months. Laba bafuna ukuthi baqamule isisekelo sebandla bayenze iCongress nge 2 months. Okwesibili sibona ngazathi kulokuganga okufuna ukwenzakala lokudlelezela umama uMakhuphe. Njengoba sibona wonke umember of parliament kumbe ukansila kumbe umeya osekelwe uMakhuphe exotshwa nge-recall, lokhu sikubona kuyuqilibezela. Sibonile namhlanje kusethuselwa umeya beGweru abe-Red Cliff. Icala labo liyikuthi basekela umama uMakhuphe, kabasekeli ubaba lo obusayo uMonzura. Uma kuliqinisa ukuthi basekela uChamisa, abantu laba njengokutsho kwabo bekufuze sibone kuqala kuxotshwa ezinkulu zakhona khona ngale kuChamisa ezibalisa uJob Skhala, uJoana Mamombe laoDaniel Molekile.
Ye, siyakuzwa Ndlovu Sibili, manje nalapha linalethini Sibili nxa sikhangela uya phambili.
So uma uMakhuphe uthe yena njengoba abantu abamsekelayo sebexotshwa, osokusegcekeni ukuthi laye uyalandela, yikho ecele abameli bakhe ukuthi babhale libandla lakhe licela lawo maminisi okuxotsha abantu kanye laye. Okungakutsho futhi Msakazi ukuthi umama uMakhuphe kasoke kuphume kubandla le-MDC, njengoba sibonile abanye abaphumayo kubandla beqamule isisekelo sombuso bayayenza abamanye ababandla. Kodwa-ke umama uMakhuphe lokho emile e-MDCT, njalo uzahlala e-MDCT, ngasoke aphume ku-MDCT. Abantu abaphuma ku-MDCT ngabaqamula isisekelo se-MDCT, abafuna ukuthi bayeqamule isisekelo bezi-Congress nge-2 months, kona kuthiwe 8 months, abaxotsha abantu ngelasizathu ngoba ngababasekeli. Yibo abantu abaphumayo ku-MDCT, kodwa umama uMakhuphe uyasale ku-MDCT.
Mnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozane Khuphe, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulumelise MDCT uthi umuntu oxotshiswa ethalele ephalamende nongasebenzi kahle labanye kubandlaleli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edalela ephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uMakhuphe eselethela amagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esechilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho ayabe kwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Siyakuzwa kakhulu Dube, kodwa bachaya phansi ngenduku phela bathi hayi uMakhuphe kayindawo.
I-National Council leyo umama uMakhuphe akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono, sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuna yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uMakhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Mnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT uxoxele uGibbs Dube iseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi womelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka kumgaga omutsha oyi-Omicron. Kwezemidlalo asesukele neyamaqembu omdlalo wenguqu asesigabeni seziva Southern Region Division 1 lapho angqikelana khona kumncintiswano weWafa Wafa. UJoseph Njanji usipha lolu thaba.
Umncintiswano weWafa Wafa uqale ngomgqibelo wedlulile lapho iqembu leAxford Spurs elinqobe khona leZimbabwe Saints nge-3 kanya, eLemosi Rovers lichayo nge-3 kanya ngelewange, iNdlovu yanyathela inqobe leMountain Climbers nge-2 kanya, eleMakhandeni Pirates linqobe leQuality Foods nge-5-3 ngemva kokuchaya kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujiki lobhanqa 1-1, eleKhaz Mine lalo linqobe leMainline nge-5-4 ngemva kwembekwa njengoba isikhathi besiphele ezingujiki lobhanqa 1-1, ngesonto iqembu leArnel linqobe leTalent Vision nge-1 kanya, kuthi leBhozo 90 linqobe leRatanang nge-3-2 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa isikhathi besiphele ezingujiki lobhanqa 3-3. Iqembu leRatanang liqiqetshwa ngabadlali beqembu leHighlanders Winners and Mapuranga kanye loChipo Tutu. Abafana beBhozo bayenelise ukunqoba loba nje kulesikhathi lapho abakade benqotshwa khona nge-3-1. Njalo umsekeli kamqeqetshi weqembu leli uSiza Khoza uthi lesi yisibonelo sokuba ngabafana abasakhulayo.
We managed to pick ourselves up.
Senelisile ukuba sivuke kwathu ngemva kokuba sizithole sidliwa nge-3-1, njalo abafana batshengise ukuba lesibindi. Labafana abancane abasafunda njalo khona bezafunda okuningi.
Iqembu leZPC Wange lona lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano lingazange likhahlele ibhola njengoba lelo bekumele lidlale lalo eleBinga Pirates lingenelisanga ukuya edolobheni leWange lapho bekumele umdlalo udlalelwe khona. Golunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu kube lomdlalo owodwa kusigaba seCasilaka Premier Soccer League ngempela viki edluleyo ngemva kokuba eminye imidlalo edluliselwe phambili ngoba kulabadlali lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19. Lo mdlalo ngobuphakathi kweqembu lenkezi Platinum Stars kanye leHerenta azona ofike emaphethelweni elenkezi linqobe nge-3 kanya. Limpumela ichiye iqembu lenkezi lihlezi phezu kwenganani lemiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Imidlalo yithoba mnembili eviki lesithathu elomncintiswano we-PSL yedluliselwe phambili ngempela viki edluleyo. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu le-Highlanders lona alikho esimeni yesibi.
Nakwelethu icele bekulabadlali abangaba babili abakade bengazilolongi labanye ngeviki edlulileyo, kodwa okwakathesi siyazilolonga njengendlala yenza, njalo singadlala nxa kungathiwa sidlale ngempela viki ezayo.
Umthetho uthi iqembu lingatholakala lilamalunga lo ayisikhombisa lomkhuhlane we-COVID-19 ngalivunyelwa ukudlala. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ngekhulwane isihlobo wathi sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela. Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubekela phambili singamanga kuhle ezweni, lapho izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abadlula inkulungwane ezimbili 2138 bahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19. So qhamuke ubudlongudlongo obesabekayo eShangani Mine esiqindini seyinsiza bubangelwa ngabemba igolide ngaphandle komthetho ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Asesukeleni amaqembu omdlalo wenguqu esigabeni seziva Southern Region Division 1 osokusungulwe umncintiswano woye Wafa Wafa. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluzalelisayo ngupraxitis Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawo murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.